uPresident uChamisa kungafani lalawa bathethe kuzalo PF unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli weMDC owashiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho ufake inhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe nguPresident uTsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe. Ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi eyaqaliswa nguPresident uTsvangirai njalo sizoqhubekela phambili, sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyizifiso zakhe okwakuyikho ayekulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho. Siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulizwe leZimbabwe, uzibuse kweleZimbabwe, inhlalakahle kweleZimbabwe eyoqinileyo, ukutholakala kwezibhedlela, ukutholakala kwemisebenzi, ukuthuthuka kweZimbabwe nokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai. Njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kubanda phezulu uphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla leMDC mhlawumbe lokukhokhela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnankakwa kodwa ezikhanya zisehlula, kukhona yini akhulume ngakho?
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukumisana. Ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukuthi sizwe lizalo ukuqhubekela phambili ngokushesha.